umumo usimuki kakhulu ukwedlula lapho esiqede sikhona umnyaka odlulileyo oka-2019. So ababalutha abaningi basinike umbiko nalowo ukuthi athi nohambe emisebenzini yakhe sina. Abaningi abayemaphandleni bayakhuluma khonokho ukuthi kanti shuwa singahamba njani, kanti pho singagada sihambe njani emsebenzini. Wona umumo wezinto unzima kangaka. So esizakubona-ke ukuthi ababalisi abaningi bazehluleka ukuthi baye emsebenzini. Yebo, bangaba khona abanye abalutshwane ngoba abanye vele bayahlala khonapho ezikolo, kumbe abanye nabo balokungamaprojekthi abakwenzayo bathole inzuzo elutshwane. So ningabathola labo abantu baye bekhona ngoba vele badla khonapho. Ubuningi vele abasoze bakwanise ukuthi bafike nje esikolo basebenze. So ubunzima lokhu sokukhona ukuthi even amalanga amabili, amalanga amathathu esiqine sizame ukuthi siye emsebenzini. Lo nyaka kukhanya ukuthi hhayi abantu abaningi sebekhathele sibili. Xa sikhanyele thina ukuthi umnyaka odlulileyo sincedwe yini, sike sayenza i-research sibili sabona ukuthi abantu abaningi bancedwe yikukwereta izihlobo zabo, abangani babo bebancedi. So esikubona khathesi ukuthi umuntu wonke uyakhala, i-school fees ibuye layo yaba ngeyinye into esabekayo. Ama-school fees sedula kakhulu and lokho kuphambanise umuntu wonke.
I-Apex Council ibikhangelelwe ukuhlangana kuliviki ikhuluma ngodaba lweholo lolu ukubana liqhubekela phambili njani njengezisebenzi zikahulumende. Isihlangene yini?
I-Apex Council isihlangene. So sikhuluma nje ilanga lonke sisemhlanganweni we-Apex Council. So la i-Apex Council isikhiphile umbono wayo, sebebhalile-ke iphepha elicwasisa khonokho ukuthi hhayi ubunzima lokho bukhona. Ngesingisi besikhuluma nge-incapacitation ukuthi khathesi-ke incapacitation leyana it's very severe, it's chronic. So umbiko lo usukhona. I-Apex Council yonke bavumelane khonokho, amahlanganiso wonke bavumelane khonokho ukuthi hhayi ubunzima lobu buzasiphambanisa ukuthi izikole zivulwe kuhle, buzasiphambanisa ukuthi ababalisi bahlale ezikole basebenze. So umuntu wonke sevumelane khonokho ukuthi incapacitation ubunzima lobu sobugcine kakhulu.
Singathi yiso isinqumo eliphume laso, asikho yini sokuthi njengoba lingelayo imali sokuyikukhalala umsebenzi kwezisebenzi zonke zikahulumende?
Hayi, kayisikho khonoko ukukhalala umsebenzi ngoba into eyokukhalala umsebenzi iyashiyana lento yokuthi izisebenzi zifuna ukuthi ziye emsebenzini, zithanda kakhulu ukuthi ziye emsebenzini, kodwa izisebenzi sezigcina-ke sezihlele ukuthi kanti imali yokuthi siye emsebenzini sizayithola ngapho. So lokhu kuyathiyana, kayisikho kukhalala umsebenzi. Sikucasise sonke savumelane ukuthi kayisiyo into yokukhalala umsebenzi. Ukukhalala umsebenzi kasifuni, ukukhalala umsebenzi khathesi. Esikufunayo ukuthi sikhulume nohulumende, sibachasisele ukuthi kunzima kunjani, bona bagijigijime balungisele into thina siyosebenza.